Silalapha singathi nje lapha ala elatunukuna izulu leli izindlu zesiba manje kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga khona ziyiphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenzi kodwa ukuthi zadilika azidilikanga lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu leyi ndawo kuthwe ejerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu siwazahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akulamuntu ophileyo
imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo
abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhali ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa unkulunkulu wasizela lazelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalise ukoma njengeyama iplaswanga phandle so yadebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwane so ngiyabe ngiyidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa lapha yona indlu yakho leyiyi-one
emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini
uyasilako siyafa indlala siwasibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala lokungamasimu amanye amasimu sibila siselawo ukuthi kuyabe kuthwelo kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa akusithathanga kuhle uyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sithwele kanzima.